Siyithanda ukwenzela abantu beZambia amhlophe sibatshayela ihlombe ngokuqhuba umsebenzi wokhetho ngendlela elohlonzi njalo ebukekayo. Siyithanda ukwenzela amhlophe ngempumela yokhetho lanxa nje sike sezwa imbiko lapha lalaphayana ukuthi kukhona kade begijimisa udlame labanye kade begijimisa ukuthi maybe bengariga i-election kodwa-ke overally ukhetho lwabo luhambe kuhle njalo kube le mpumela ebonisa intando kaZulu. Sisebenzela mhlophe.
Kukhona yini okungafundwa yiZimbabwe kulolu khetho?
Sikhona isifundo esiqakathekileyo njalo esikhulu esisibonileyo kulandela ukhetho lwaseZambia. Ukubana kuqakathekile ukuthi abantu njengesizwe baqakathekise ama-interests abo njengabantu kulokuqakathekisa ama-political parties kumbe inkokheli zama-political parties. Lokhu sikunanzelele ngemva kokubana abantu beZambia abazange bethwale nzima ukuthi beguqule uhulumende, betshintshe uhulumende ngemva kokunanzelela ukuthi ama-interests abo asengozini kakhuluma sikhangela indlela ubaba uLungu lephathi yakhe kade sebephatha ngakhona. So ngokubana baqakathekise ama-interests abo njalo bayawazi ama-interests abo abahlanganisayo agoqela i-economy, indaba ze-transparency, indaba zekulinganiswa kwamathuba lako konke okubalulekileyo empilweni zabo bakubone kuqakathekile ukuthi ama-interests lawo bawafake ezandleni zabantu abangabathemba bebasuse lapho akade bewabeke khona ngesikhathi sokhetho oludlileyo. Sebenanzelele ukuthi akusalandelwa ngendlela ababevumelane ngakhona. So kuqakathekile kakhulu ukuthi singaze sakholelwa kakhulu, sathembela kakhulu kuma-political parties kodwa sikhangele ama-interests ethu uma sivota. Ngithemba abantu beZimbabwe babonile njalo bafunda kubomakhelwane eZambia ukuthi kumele senze njani njalo ukuqakatheka kokuvumela intando kaZulu. Lokho sikunanzelela kubaba uLungu osevumile ukuthi unqoshiwe njalo usevumile ukuthi uzaquba umbuso unikeza kulo osekhethiwe. Sithanda ukuthi sifunde lapho ngoba into eziqakathekileyo uma sifuna i-development elizwe njengabantu ngoba kumele kube lokuthula njalo kumele kube le-democracy ukuze impumelelo iqhubeke isiya phambili.